uhulumende kangasizi kulokho ngoba ihholo likambalisi lamhlanje lehle kakhulu kathi ke intengo yenyuke kakhulu yezinto ilona iholo lasala lokho elime kuholo elalivele liholo lakhe ngoJanuwari ngesikhathi sikaAugust phosa ababalisi sebeluze ivalue yeholo labo elingane 830% loku kutho ukuthi bavele kabasela ngejoin isenti abayithwalayo besezindlini ithi ingena ebhukwini ihle iphele nje mhlawumbe iqedwe yimadlanyana yokubhadala izikweletu ezincinci eyabeselazo ngasafiki lutho lalutho umuntu wenkosi angakwenza njani kuhulumende lokho kabize imihlangano yokukhulumisana nezeholo angabe lokhu ecatsha ngokuthi kule COVID kathi kulezinye indawo lapho abahlangana khona bebona ukuthi i-COVID lanxa ikhona kodwa abantu bahlangana nxake siyavula kazame ukubiza umhlangano ogoqela abazali ababalisi abantwana ezwe imibono yabo angazahlala ecabangela konke ukuthi lokhu kuqondile lokhana hathi lokhu zakuthatha lokhana hathi kweza kukilizeke ukusebenza ndawonye lohulumende siyakukhuthaza ke lokho
ungasichasisela ukuthi inhlanganiso yakho ibifuna ukuthi ababalisi ngabe sebebhadalwa malini njalo uhulumende selike lahlangana la yini kumbe lakhalaza ukuthi kube lomhlangano yena wathi hayi
okwakuqala ebesekukhangelele ukuthi uhulumende ngaye uyabhadala izisebenzi zakhe ngedola lase-America loku bekungumkhankaso sisukela kudeni kathi-ke vele sithe singena ku-2020 sibatshengisela ukuthi thina besifisa ukuthi ngaye kuyaguqulwa ngoba idola lezimbabwe lingani ngalimanga kuhle liyantengantenga sonke isikhathi okunye njalo sasesithi thina uhulumende nxa esebhadala lalo imali le athena yi-COVID allowance ngaye uyayiguqula ayikhweze futhi athi seyiguqulile ayenze ibe yimali enelisekayo ukuthi ithathwe emabhanga iyimali kho ngoba iyancedisa ukuthi umuntu ahlanganise inhlupho zakhe lapha nalaphaya okwamanje le mali ingathi ibotshelwe kulo futhi idola lezimbabwe kunzima-ke ukuthi uyisebenzise ye sesibhalile izincwadi namhlanje nje ngikhuluma nje sibhale esibili sikhuthaza umnumzana uPaul Mavima ukuthi kakhuthaze labo abaphethe inkundla enje MC ukuthi bahlale phansi baxoxisane